Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 20 Mfufu 2020 uPresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe ngaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abegqoke imaski.
Ingcwethi zezempilakahle eZimbabwe zithi lanxa inani lasebetholakale beleCOVID-19 elizweni selisehla, kumele uhulumende aqinise imfundiso lokusabalalisa ulwazi oluphathelane nendlela zokuzivikela ekuthelelweni leli gciwane.
Asibakhona babekhuluma ukuthi vele thina silezinkinga zethu, amagesi ahamba 2 weeks, kwesinye isikhathi 1 week, so sebezama ukuthi bebone ukuthi amafriji ayasebenza landani njalo nxa sesibuya ku-coronavirus kule cost.
Izakhamizi zemaphandleni zibikwa zikhanya zithelelwa i-COVID-19 ngoba zilambe iziphuzo zokuzivikela. Uhulumende weZimbabwe wazise ukuba kusukela namhlanje uzaphathisa kundleko yokungcwatshwa kwezisebenzi zakhe zonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umuntu oyedwa wakobulawayo obulewe yi-COVID-19 izolo ukhuphule inani lasebebulewe yileli gciwane laya kumakhulu edlula amabili, 232. Sebezi kwasa imwane ezisiyagalombili ngibelela ngiyinsene
There are some lessons that we must draw from this.
Kusokuba abantu bayathelelana iCOVID-19. Ukuhamba kwabantu kwamanye amazwe akusiyo yodwa into okumele yenze sihlolele umkhuhlane. Kumele siqhubeke sihlola abantu abalalo umkhuhlane.
Land where there's COVID-19 outbreaks.
Kubeke sithi ifundiso kumele iqine ikakhulu ebantwini bemaphandleni bona abayekethisa iziqondiso zenhlanganiso ye World Health Organization.
Everybody with any suggestive symptom, cough,
wonke umuntu ongabe elezibonakaliso zalumkhuhlane kumele ahlole. Kumele abantu bahlole sikhathi sonke loba bengela lutho olutshengisela ukuba balolumkhuhlane.
Let's test some more. If the government does not have enough test kits, let the government cry to the nation and let the nation put our hands to our heads together.
Lokhu kusekelwe ngudokotela Garishaba yena othi umkhuhlane lo usakhona loba nje uZulu engelalwazi olweneleyo ngawo.
Sikhangelane lomkhuhlane osumemetheke umhlaba wonke. Nxa sokhangele lo mkhuhlane we-coronavirus, sikhangele lamazinga asenzakale kwelethu lele lakithi lokuba wonke umuntu ofuna ukuphuma endlini, ofuna ukungena kumbe ngaba kusedolobheni kumbe ukuyahlangana labanye abantu, kumele abe
athoba mune munye lana ekhulwini.
Uvikela umemetheka kwegciwane leli. Unkosi Khona DBT womsakazo we-Community Podium TV utshele uMike Hobe we-Studio 7 ukubana iningi labantu likhala ngokuthi alimali yokuthenga impahla zokuzivikela ezinjengama-mask, ama-hand sanitizer lokunye.
Abahlali bemaphandleni kakhulu lapha etsholotsho laselubanela desisebenzela khona into abasebeyizwile, kodwa uhlupho lukhona yikuthi khona nakuthiwa akugqokwa ama-mask, nakuthiwa emavinkilini lapha akusanitizwe. Abavinkili akhona ala imali zokuthi bekwanise ukuthi besanitize njalokho okwenziwa emadorobheni. Uzathola ukuthi nxa uhamba njengase-etsholotsho business center laphana, amashopping awangenayo anzayingibone kusanitizwa ngoba also ma business bakhona babe khuluma ukuthi vele thina silezinkinga zethu amagetsa ahamba 2 weeks kwesinskadi 1 week so sebezama ukuthi bebone ukuthi ama fridge ayasebenza landlani njalo nase sibuya ku coronavirus kule cost ehamba lakhona ukuthi nguva ngoku abalapho ncabe siza ezindaweni njengabo dr inkinga esikhona ukuthi kade simhlabathini sokomi uzathola ukuthi amabhola wayekwansi ukuthola amanzi kuwo 35 meters so kumele upushe sibili uzoyefika ku 100 meters nga ufuna amanzi then ubusuzibuza ukuthi nca usiyafika ku 100 meters yakukhiphe imalini ukansela ka ward 26 elubane lapha no wayesele sithi khona e ward yonke there about 270 households ile mabhola amabili ngase behambela amanzi lapha bahambela amanzi okugeza sebehambela amanzi okunatha upheke so ngase sikhuluma ngendaba ye-coronavirus ukuthi badala libe lisenza lingaqhawulani kakhulu ligeza izandla lani lani hhayi khonkana kuhle kube ludube ngoba umuntu yahle kutshe ukuthi ubona kukunje amanzi wathatha 8 kilometers away uthi ubone ukuthi hhayi udubo lwamanzi lolu emakhaya aluchiphanga
etsholotsho njalo elubhane izinto zime njani ezikolo
ezikolo akulabatitsha uhlupho olusuka lube khona ukuthi kulesi sikolo esadlula kiso kwakungabo 11 ekuseni wawuthola abantwana begcwele phandle abanye sebeme ngaphandle kwegedi bayazixoxela lani lani so konkana kuba nohlupho futhi ukuthi khona right kungasithi izikolo sezivuliwe zivulwa njani singancedisanga isikolo labaphathi bezikolo ukuthi nanzi izinto elingazifuna na izikolo zivula ukuthi livikeleke lina labantwana libafundisayo from umkhuhlane onjengalowo we-coronavirus so kunzima kakhulu sesibona abantu kulesi sikolo etsholotsho lapha sike sabhala istory ngakho abantwana abadonethelweyo i-PE lama-sanitizer but for a specific number encane nje umuntu la esebona ukuthi ah lapha kulohlupho la ngcono mphathise lami ngale ndlela le ama-sanitizer la
unkosi khona dibithi ngomsakazo we-Community Podium TV limuzwe ixoxa lapho lo Mike Hobe we-Studio 7 ecingweni esetsholotsho. Uhulumende weZimbabwe wazise ukubana kususela lamhlanje uzaphathisa kundleko yokungcwatshwa kwezisebenzi zakhe zonke. Eloba enkundleni yokuxhumana eye-Twitter unobhala ogatsha lokwethulwa kwemibiko u-Permanent Secretary uMnumzana Nick Mangwana uthe imuli yesisebenzi esiyabe sibhubhile izaphiwa imali elingana lamadola emelika angamakhulu amahlanu US$500 ngasinye. Le mali uthi izaphiwa sonke isisebenzi sikahulumende kungakhathalekile ukubana silohlelo olubhadelelweyo lokuncedisa lapho umuntu esebhubhile i-funeral policy. UMangwana ubike njalo ukubana le mali izaphiwa umyeni womufi abantu bakhe kumbe umuntu oyabe ebhalisiwe ukubana uzothola leyo mali.
Yebo 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 mthakazo omuhle siyalincusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection lapho siqhubeka sixoxa labatsha ngomonakalo osudalwe yi-COVID-19 eZimbabwe lamhlabeni jikelele. Sizaphinda sikhangele udaba lokungena kuviki yesine izikolo zivuliwe kodwa ababalisi bengaye emsebenzini. Silukandaba lingakhuthwa ngalolu hlelo lelami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Donald Trump weMelika uphindele esigodlweni sakhe seWhite House ngomvulo ngemva komhlangano wakhe omkhulu we-rally edolobheni le-Arizona lapho alulaze ukusabalala kwegcikwane le-COVID-19. Wathi ancintisana layo kukhetho lokudinga umongameli owebandla lama-Democrats uMnumzana Joe Biden ufuna ukulalela uDokotela Fauci. Abantu abatshengiselayo kwele Nigeria besola udlakela lwamapholisa kulelo lizwe baze ngobuningi babo edolobheni le-Lagos ngomvulo lapho abavimbe igceke lendizamshina. Kuhlandla lezenotho uZulu uthi kumele uhulumende aqhakathekise inhlelo ezithuthukisa inhlala kahle yabantu ezifana lezimpila kahle ezezisebenzi kanye lokuphathisa amabhizimusi amancane. Kuluhlu lwakhe lokusetshenziswa kwemali yomnyaka ozayo, i-National Budget ka-2021, uNtungamile Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
Uhulumende uphakathi kokuqoqa ibhajethi yomnyaka ozayo ngemva kokuqhuba imihlangano yokuthapha imibono kaZulu ngokuhlelwa kwalibhajethi ngeviki edluleyo. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi zakoBulawayo, iBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube uthi okudanisayo yikuthi abantu abanengi kabatholanga ithuba lokuyakupha imibono yabo. Ibhajethi yalonyaka ibiyi-$63.6 billion, njalo ugatsha olubona ngezokulima lenhlelo zamanzi yilo olwathola imali enengi ukwedlula ezinye zonke, $11.1 billion, lulandelwa lugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary, lona olwathola i-$48.4 billion. Ugatsha lwezempilakahle lona lwaba kuzinga lesithathu lwathola i-$6 billion. Lanxa kungazakali ukuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uzayihlela njani ibhajethi ka-2021, uDube uthi kumele afake imali enengi kunhlelo zamanzi lezempilakahle.
Esikhangela ukuthi uhulumende awuqathekise kakhulu indaba yamanzi, njengoba sonke siyakwazi ukuthi amadamu la isithupha akhangela uBulawayo kawaseneli. So sikhangela ukuthi uhulumende aqakathekise ukuqediswa kwedamu iGwayisha ngani dam leliyana. Okwesibili, sikhangela ukuthi izibhedlela zakithi koBulawayo imali ibe nenge efakwa ezibhedlela.
Abaphila ngokuzisebenza bona bathi uhulumende kumele ahlele imali yokubancedisa ukuze bavuselele amabhizimusi abo adilizwe ukuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Nansi isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Alec Ndlovu.
Siyafisa ukuthi ke uhulumende akhumbule lawana kwathiwa ama-cushioning allowance. Akhumbule ukuthi ke sadilikelwa ama-business, ngakho kumele ke siqalise kakutsha. Sidinga ke i-startup capital yokuthi ke njengama-informal traders ngale-cushioning allowance kwakuqale kwathiwa sizayiphiwa i-$180 zim dollars. Imali leyo khathesi leqiniso ithenga izinkwa ezimbili.
Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo laye uthi imali enengi kumele ifakwe kunhlelo eziphathisa uZulu.
Nafake imali lapho okulabantu khona abanengi abaswelayo. Sithola abayanga kwi-informal sector, abantu abazisebenzelayo bodwa ezibhedlela zikahulumende ezingalamithi. Sibona abayanga baye ezikolo ezikahulumende ezingala zinto ezeneleyo ukuthi abantwana bangafunda. Yikho esikhangelele khona ukuthi imali ifakwe.
Sethula uhlelo lwakhe oluphathelane lebhajethi le ngeviki edluleyo, umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthela nxa umnotho unciphe nge-4% lonyaka uzakhula nge-7% ngomnyaka ozayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye uthi kusiyafika u-2023 uhulumende uhlose ukuphathisa amabhizimusi ukuze athengise impahla engena ku-$7 billion phandle kwelizwe, ama-exports nesiNgisi. Kodwa usomabhizimusi njalo engusopolitiki umnumzana Abednego Pepe uthi ngesimo esikhona kaboni lokhu useneliseka ngoba amankampani amaningi aqhubeka esadalala.
Umlomo kawugcwalela mfula. Ngikutsho lokho ukuthi umlomo kawugcwalela mfula ngoba phela esikwaziyo ababhidliza umnotho welizwe abenza kuze kuvalwe amafactory lawo yibo kanye abezani. Okweminyaka engu-37 sasibuswa ngumgabe umnangagwa la enguminista kamgabe bebulala besenze njalo behluleka ukuthi balungise. Khathesi sileminyaka emibili sibuswa nguye umnangagwa izinto lokhu zisoma ngamandla. Lokhu akukhuluma yisitori nje asitshela abantu esokuthi kona abantu abayizithutha baphinde bamvotele ngo-2020.
Ilanxa singenelisanga ukukhuluma lomphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi ubona ukukhazimula kwezomnotho welizwe phambili. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungamile Nkomo.
Njuna Nhlanhla yamangwendiweni ophikisana lokususwa esikhundleni sakhe sokuba yinduna nguhulumende emthethondaba waphezulu owe-High Court uthi akasoze athule abantu beZimbabwe bebhekane lenhlupho eziningi ezigoqela ukwephulwa kwamalungelo abo, ukugugudeka komnotho, ezombusazwe lokunye. Undiweni owelatshwa amehlo kulezi nsuku kwelebhilithane uthi kuyamangalisa okwenziwa inhlanganiso yeMatebeleland Collective ebambisana lohulumende emizameni yokulungisisa udaba lombhuqazo wegugurawundi. Asimuzweni exoxa loGibbs Dube weStudio 7 ngokumele kwenziwe zinduna ukulungisiswa kodaba lolu olwegugurawundi lokunye okubhekane lozulu weZimbabwe.
Ukhangela ubukhosi jikilili jikilili. Ungafika efela busi kumbe ngimi kumbe noma sigaba siphi sibiza leyo nkosi. Kungaba lenkinga ezikolweni inkosi meli bekhona, inkinga eclinic inkosi meli bekhona, izilimo zithutshanga inkosi meli bekhona, kube lomkhuhlane inkosi bekhona, imtshado inkosi bekhona, amangcwabeni emfeni inkosi ithinta yonke into. So akusebenzi ukuthi ngibe yinkosi laphana kodwa ngisazi ukuthi okudubayo kuvela ngale. Kumele ngitsho ngikhulume ukuthi hayi lina bantu liyangiduba, ake liqondise indaba yenu laphana. Ayihambi kahle. Sengikhuluma sengizwile lami sengibonile abantu bami ukuthi baphila nzima kakhulu ngalokho. Nxa ngakwenzi lokhu hayi babadube, ngaba ngcono ngigaxe ijazi yami ngibuyele lapha eNgilandi ngizihlalele nje ku-social security.
Wena ukwenza sibiluzwe sibithi kule ntshungutshu yokuthi wathi ngimele abantu ngibe induna yabantu kuyini.
Baba Dube ukuthi silapha namhlanje siyaxoxa nto mdala. Sitshaya ingungu ukuthi hayi sesichaphe i-40 years ye-independence. Mina yabe ngikhangela ukuthi ingaphi leyo nxa ngikhangela abantu benkosi. Ngibafisela okuningi okubanzi. Yonke into ngiyabafisela. Empilweni yami sengihambe amazweni amaningi kakhulu. Yikho ke nxa ngikhangela kwelakithi ngiyabe ngikwazi ukuthi hayi asikafiki lapha, indaba singafikanga lapha. Yiyo into engithovayo ukuthi noma kuyini engihamba kiyo ngelihlo liphosa laphana ukuthi ngabe sesiphezulu lapha.
Umbona njani uhulumende kamnanga ulungisa kuhle yini langodaba lokhu kwaround lolu osokuthiwa sokumele kugejwa abantu amangcwaba alabo bantu ababulawayo?
Dube lokuyana hayi akukho emthethweni mntu omdala. Akukho emthethweni. Ilizwe lezathi izama ukuthi ungenza icala kudiliza wahlala eqaqeni iZimbabwe yonke yaba phansi ngaphansi ngale. Wayikhetha leyo impi. Kanti uhulumeni ukhethwe yithi isithunywa sethu, kwakumele ukuthi yena enze izifiso zethu. Yikho ke ukhatshana labantu kakhulu. Khatshana, khatshana, khatshana.
Kumele kwenziweni pho ndiweni?
The transitional administration. Yinto esiyifuna khathesi. Into evula indlela kwenza ukuthi imithetho yombangazo iqondiswe. ngoba khathesi itshekile noma babudube uvusa iparty yakho namhlanje mntu omntana. Ngakutshela ngingachaya amathambo ukuthi asoze ukhokhela iZimbabwe ngoba imithetho yombangazo itshekile. Asifuni ukuzwa ukuthiwa nge-Government of National Unity, hayi le nto asifuni. Isifikise khona apha edakeni esikhona sayibona 2008-2009 sesilapha ngenxa ye-GNU liyana. Koke asifuni ukubona into leyo noma kanjani. Thina sifuna i-transitional administration.
Lo ke bekungunduna Nhlahla yamangwe Ndiweni yomango wendaba zinduna limuzwe exoxa lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana e-Facebook ekhasini le-VOA Ndebele. Izakhamizi zakoBulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngokungabuthwa ngesikhathi kwezibi kuleli dolobho. Lokhu kulakho kudala ukuqhamuka kweminye imikhuhlane. Idolobho leli likusiba ngasesibili eZimbabwe jikelele emadolobheni alenani eliphezulu labatholakala beli-COVID-19 lingemuva nje kane kweHarare eyiyo ekhokhelayo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Iningi labantu bakoBulawayo lithi imizi eminingi yaleli dolobho ikakhulu emalokitshini lenzikini yedolobho akusakhangeleki ngoba sokulengcekeza ndawana yonke edolobheni ebelidume ngokulondoloza ukuhlanzeka elizweni lonke ikakhulu ngalezi izikhathi ilizwe lomhlaba jikelele usasabela umonakalo odalwa yokuqhamuka kweCOVID-19. Olwela amalungelo oluntu umqondisi weHabha
kuBulawayo sithola ukuthi esikhathini
sikhulumile esisize bakithi sesile 2 months singakaze sithwalele amabhimu esizisodote encane lapho abathwali izibo omabhimu sesicabanga ukuthi kumbe labo bavalelwa i-lockdown ukuthi bethwali izibo. Ungahamba usiya ngaphansi kokonyarazo lapha izibu omabhimu kumbe yibo sebenza kokubuthi izibu leziyana bezijikele khonaphana. Abantu labo bazabutha labo bebuthelela khonaphana izibu zabo. Abasela plan ukuthi beyenze njani. Sebethe abantu bethela khona kuthi umabhimu kuthi kunuka endlini ngokuswela amanzi. Asawathi benze njani.
Isikhulumi sekhansile edolobho lakoBulawayo unkosikazi Nesisampofu uthi umanisipala usesenelisa ukubutha izibi kanye ngemva kwamaviki amabili.
Ukubutha kwezibi nxa sinanzelela emalokitshini silabo abantu ababutha izibi izimota izimota lezi sesibutha izibi once in 2 weeks ukuthi sincedisane njengekhansili ngoba siyananzelela ukuthi izinto ezinjenge-fuel nxa umnyaka uqala size sifike kathesi sokukhwele kwakhwela sokuba nzima ukuthi i-service lana ihlale iku-same level. So endaweni eziningi ama residential areas sesireducile ukubutha kwezibi so once in 2 weeks as opposed to once a week.
Unkosikazi Mpofu uqhubekele phambili ekhuthaza izakhamizi ukuthi lazo zidlale indima ekulondolozeni leli dolobho lihlanzekile ngoba labo bebhekane lenhlupho ezithize ezenza bengenelisi ukuthwala izibi ngeviki njengemvama.
Ukuthi sicela besingalahli izibi mahlayana asigcinenini izibi zethu zenezo amaviki nalawo amabili nxa imota ibuya siyakhupha zonke izibi siyathatha akula muntu oyalisayo ukuthi izibi zihambe kodwa siyananzela ukuthi abantu kathe sebelahla izibi mahlayana lathi fuel yethu njengekhansini kwesinye isikhathi yabe ingafikanga kwesinye isikhathi njalo siyabe sisaqoqa izimali zangikhona kugcine kuphuza mbijana but i-service is interruptwanga.
Leli dolobho lithi njalo umthwalo wokumelana lokumemetheka kwe-COVID-19 wenza kube nzima ngamandla ukuthi besebenzele izakhamizi njengokuthwa kwezibi. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tina murimi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.